Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 1 Mabasa 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccine abakhambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi abantu abasebenza khona phana basebenza bebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incumeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphe esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwe-Council National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaDlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezim post ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Pfunye utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe-prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe vaccine. La uyakwazi esintwini bathi yeke uthathe idonsi lihambise emfuleni ukuthi kuyenathe amanzi. Liyafika linganathi ngenxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence. Kuqakathekile indaba ye-confidence building between those that are governed and those that are governing.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchasisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccine abakhambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi abantu abasebenza khona phana basebenza bebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even, you know, making it easy and simple in learning language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa i-Twitter page yabo kanye kumaphephandaba kahulumende besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo besebenzisa indima etshiyeneyo bechasisela uzulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. kuyinokunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleligciwane kanye ngamajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleligciwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga kuphela ku-social media, awumelanga kuphela ku-Twitter ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda i-data lokuthenga elokuthi benzele ku-Twitter nakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga i-data na. So ngithi mina i-government labalaba abaku-authority kumele bethathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe they campaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand what is here and what is here. They may publish a plan, a clear plan, which was a distribution journey. A plan, LS cut, a plan, and a budget. That's very transparent. Well, I was looking at the way around corruption, you know. I'm a fan, like here, need all those things clear so that everyone can follow. I want to be right, I want to be conscious now, which is vaccine, I'm very tired, I'm very worried, people making value, and really contributing to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye, lilonga lenhlanganiso ye Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulo mkhuhlane osukulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi wekhansili ye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane nendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi kabavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehu.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazwanana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Pamapepa nawo kuti iyo hurumende yazenge ichitipa zvikamu zvinoita zvemakumi maviri nezvishanu kubva muzana.
Ukubeke siti bona vafuna uhulisa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ukuthi thina njengesebenzi savapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno.
Omele nhlanganiso yevavalisi A Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Jo uthi bona njengabalisi bebengamelwanga kulo mhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho esifuna ukukutsho ukuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnyumbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphe esitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singaka bhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyela emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba, silazicathula, silaziqhuku.
Uhulumende ukuthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungena lenhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo kunhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center, ERC, bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru, Mashingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC, Mnumzana Trust Manda, uthi bona njengenhlanganiso abathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. Abezek babike nyakenye kubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane owe-COVID-19. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamoyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa anyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthetho ndaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwele Melika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphoza kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoniswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala etheso owayengumongameli wawele Ivory Coast umnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela ngomnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulwisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni atshiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane lengxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane lengxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga leZANU-PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana baregister, ngoba sikhathi esisikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane laba kobulawa ezi-12 angagcina ehlile inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe icina ku-10 kube-9 ama-constituencies. Okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edale le-parliament. So kuqakathekile ukubana despite ukubana siyi-ZANU-PF kumbe i-MDC kumbe i-MRP kumbe yiphi nje iphathi zapla iqoqele kwaphana, sonke siphume phandle siyonangabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana kose kulokuthi siqinele ama-constituency kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhandile ukubana amavota zimaningi. Kuyafana lezindaba indaba yasekhabsipak ngayo mina ma ngiyikhangele iyodwa isikhwalisi ubana indimele uye-constituency iyodwa ikhishwe ulungeze igola the constituency ikhadi bakizimele yodwa ikuzezela izimele yodwa. So singeza njalo sabe sesigene one more constituency sesine-13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxa bengasukubangaba bayovota
sukuthole kwelokho. Sesibuya kuwe Mnumzana Chirowodza, alila ngxaki yini? Sike sakhuluma lo Mnumzana Mafesithi amalunga e-MDC yabotshwa nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabisile udaba lolu ngokuthi i-team kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo-register nala ambalo kesabado kwethuselwa amapholisa indaba zokuzezipholisa bakazinakekazi nanzela ukuthi ihlale yethu yonke emalomishi besibona abantu bevakela amapholisa bona lababethise ibatshele ukuthi hhayi alimelangi hlale. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankaza kuzaphanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu kathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi laba ukuseebengavunyelwa ukwenza imihlangano ukuqela lati sizisile kuzamkezi bekungela mihlangano esiyenzayo besingabutanisa abantu ngenxa ebhubhane olwe-COVID savala nama-ofisi. So ngesanye isikhathi ngiyabona wonke umuntu vele ebenjani ebengenelisa ubana aphrove. kodwa ngemva kokurelanswa kwe lockdown kathesi sokuvunyelwa ama-gathering afika 50 abantu ngibona ngantu sokungahambeka kusebenzeke-ke ngendlela efaneleyo akukhethile ubana ungayiphathi lathi sindenzanipeo besingavunyelwa ukwenza imhlalo naleyo.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolixhasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokubebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlela ezanupef nakhona apha kobulawayo kuyatholakala kwenzakala siblish kunabantu belade behamba besona besebenzisa izinto eleparty besenza ukuganga besaa neparty kodwa iparty yena ingamelanga khonoko. So sesiqhathile ukubana sibe siba winder of sibatiba abantu babanantu abanjalo siba exposed because okuibona bakhambile bathi hawu noko sica ukuthi bona into le yisida kanti hayi asosida ngabanie bade beyihlukumeza bephakathi
ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwo ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele ndabana phela ngabantwana benkosi ngabantwana bakamnumzana Mnangagwa labo kabafuna bengabotshwa kana nje lama-defection abatho abantu abamdisi abasikona basuke kumdisi behamba kuzanu ekwedekwe zane ndoke beyamalunga ezanu pierre kodwa bebempaneni kwedlu 200 akula muntu obotiweyo abe-mdc bengahlana noma bengu-5 kathesi kule ndaba le-chief yaba abantu abayi-9 and bahle bekhulume ekugceke ukuthi bayi-9 abantu ababotiweyo kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above-5 abantu nxa bebaneni kwedlu lapha kokulawa abantu sebedisele kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu oseke wabotshwa kodwa amapholisa azamile ukuthi banise inhlangano. So engingakutsho yikuthi nxa ngikhayeka umsebenzi nalo ukuthi sikhankase ukuthi abantu behambe beyerejisti kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba
sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke. Siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke kodwa sonto esingathi thina singahambe emaphepheni kuntatheni indaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagcekezile endini yami bona laba abantu abasekendalaezanupf bayathatha iy'mpahla zami ezle-MDC. Kwakumangalisi nxa kusuka zomhlangano bekwezi impahla zeu nasikwazi ukuthi zobe zimpahla ezitebe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanupf belo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanupf besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyi-leader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le-contact laba ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indros amakhulu abantu bayayihloniphi i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha ukwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula malanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla leZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathebeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhlaka 10 March wanalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlale egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku, amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku izigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulanda ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu. Ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho baba Gipsy siyakukondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wehlanganiso yedumiso Dabeka Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify athi uhulumende kayisuye ngoba izigangi. Ngoba kusasa uNdibale naye uzavuka esegijiswa nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve uNdibali ngoba kumbe ubule wezigani. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo etshitshwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho ikomenti yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigumente esemgceke ebuza izinto ezigenuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusilvelani into ezagcina ukwenzela ona uhataniswe ugidiniswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becathiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
UJuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisa amakhaya ngobana bajikijela amatshe esentral and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Loba kulokuxokozela elizweni umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lombuso kamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitsho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually, impi yethu esiyilwayo aso yezandla, aso yembhobho, aso yezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazokwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uMphrakisidisi Jeremiah.